So we seek out this endeavor of VOA in Debele.
Lingali fuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 28 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje umnumzana Douglas Monzora nguye osekhethwe kuba ngumongameli webandla le MDCT lanxa ubephethe isikhundla somkhokheli webandla unkosazana Thokozani Khuphe esuke emhlanganweni lo esithi usemise uMonzora ukuba lilunga lebandla.
Isimo njengamanje ukuthi iCongress isesuspendiwe ngoba kutholakale ukuthi kube lama irregularities
sokubhubhe abantu abayithoba minwe mbili abadabuka eHarare bebulawa yi-COVID-19. Lamhla silengxoxo leqembu lomdumo werumba
igama umbi wabo Brutus Ndebele wemasendu boys.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umnumzana Douglas Monzora nguye osekhethwe ukuba ngumongameli webandla le-MDCT lanxa obephethe isikhundla somkhokheli webandla unkosazana Thokozani Khuphe esuke emhlanganweni lo ngesiphangiphangi esithi usemise uMonzora ukuba lilunga lebandla. UKhuphe wethese uMonzora umlando wokukhokhela udlakela oluqhamuke emhlanganweni lo. UKhuphe uthole amavoti adlula ikhulu 118, uMonzora wathola amavoti angamakhulu ayithoba mine mbili 884. Umnumzana Morgan Komiji wathola ayithoba munwe munye 9. Lo mnumzana Elias Mudzuri yena ke uthole amavoti ayithumi lane 14. UKhuphe kunye labanye kade bencintisa uMdzuri lo mnumzana Komiji basuke eHarare Conference Center kade kutshwa lolukhetho besithi kulokuqilibezela. Ekuxokozeleni okube khona sebephuma ehoteleni kube lodlakela lapho uKhuphe atshaywe khona impama. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Dan Moyo oseHarare ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Isimo njengamanje ukuthi iCongress isesuspendiwe ngoba kutholakale ukuthi kube lama irregularities amaningi nge-voters roll. I-voters roll iyavunyelwana ngama-candidates wonke amane kutholakale ukuthi akusiyiyo ngesikhathi iCongress isiqala. Abantu abaningi amabizo abo ebengekho kule voters roll entsha ngakho kwaba nzima ukuthi bavote, njalo futhi abaningi abavotileyo bebengasiwo amalunga MDCT ka-2014. So uPresident ubone ukuthi ungangcono apreserve i-integrity yomhlangano ngokuthi ama-election la awastop. Ama-candidate amathathu, u-acting president Khuphe, Senator Monzora, Senator Komiji, bonke bavumelene ukuthi i-voters roll le ebikhona e-HICC akusi i-voters roll abavumelana layo emalangeni adlulileyo. Njalo futhi kule ndaba zokuthi kule mali ezathathwa ku-akhawunti yephathi ngendlela engaqedakaliyo endlela manje imali zakhona zikatholakali.
Manje sona isisekelo sombuso siyavuma na ukuthi unkosazana Thokozani Khuphe axotshe unobhala jikelele umnumzana Douglas Monzora ngalesi sikhathi khona kuvotwa?
I-Supreme Court yanikeza umongameli, u-acting mongameli Dr. Thokozani Khuphe ukuthi akhomvene i-extraordinary Congress lay according to i-constitution ye-MDCT. Ukwenzile konke lokho ngendlela i-constitution ethi akwenziwe ngayo, njalo futhi above board kazange ancindezele muntu, wavumela wonke ofuna ukuthi a-contest ukuba ngumongameli womhlangano ukuthi a-participate abe free ukuthi ukhetho luhambe kahle. Izinto ezazivunyelwene ezifana le-voters roll, njengoba sekuvele ukuthi kube lobutsotsi obenzakeleyo, amabizo abantu atshintshwa kufaka amabizo abantu abangaso ma-members omhlangano.
Lo ngumnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ngemva komhlangano lo kade besele bavumelene ukuthi okwenziwe ngukhuphe akusoze kulandelwe ngoba enqotshiwe. Esemukela isikhundla sokuba ngumkhokheli webandla, uMonzora uthe kade bencintisana laye kumele bemukele impumela, njalo wabonga ukhuphe ngokukhokhela leli bandla okwesikhatshana. Lanxa ukhuphe esuke emhlanganweni lo, ukhetho luqhubeke luqutshwa ngoba iqula labazimeleyo ebelihlola lolu khetho lisele lisenza umsebenzi kade liqatshwe ukuwenza. Sixoxe lelunga laleli bandla umnumzana Witness Dube, yena osekela umnumzana Douglas Monzora.
Ukuzama ukumisa ubaba uMonzora okwenziwe ngumama uKhuphe akukho emthethweni, ngoba iKhongolose silugatsha olukhulu kulazo zonke ingatsha zokubuswa kwebandla le-MDC. Ngakho akula muntu olamandla okuba enze izinqumo eziphezulu kunako kaKhongolose. Kuyabe kuchaza ukuthi lowo muntu mayethu yenza lokho kutsho ukuthi yena akutshoyo ukuthi usebenza engaphandle komthetho, usebenza engaphezulu komthetho, umthetho ungaphansi kwakhe. Akula muntu olamandla okubana aphikise iCongress. iCongress ke okwesibili sizananzelela ukubana ithe isiyenze ukhetho iphinde yahlala yenza izinqumo. Izinqumo ezenzileyo yenze izinqumo zokunanzelela ukubana umama uKhuphe ekwenzeni lokho ubengelawo amandla, ngoba laye ubengomunye oncintisayo. Amandla wonke kuyiwa ekhethweni lolu abesethethwe aphiwa ugatsha akade lusenza kumbe kuyilo kade luqhuba umsebenzi wokhetho. Akula ngitsho oyedwa oncintisayo obeselamandla okuthi akhonye lokhu kumbe alaye ngalokho.
Umnumzana Witness Dube lilunga lebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje, ibandla le-MDC Alliance lithi umhlangano we-MDCT utshengise sobala ukuthi leli bandla lifuna nje ukubhidliza ibandla le-MDC Alliance. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Abadala batsho bathi okulempondo akufakwe esakweni. Namhlanje sokumhlophe ukuthi uKhuphe labangani bakhe sebezichayile ukuthi umsebenzi lo asowabo, baphongubambiswa nje izanu namhla subathisa. Sesisizwa ukuthi uMonzora sebemsuspendile, njalo sebefuna ukumhambisa eChikurubi kutshontshe imali 6 million. Sesisizwa ukomitsho la ikhuluma isithi ama-delegates la akhona kayisiwo aweqiniso. Kuyasidanisa ukuthi abantu beZimbabwe badlala ngegazi labantu kangaka. Kambe uKhuphe loMonzora ababoni na ukuthi sebesetshenziswe izanu? Namhlanje izanu sizabakhafula njengamasokisi amadala abasetshenziswa izanu bekhangele njengematimba.
Manje lina njengebandla lithini ngalokhu okwenzakeleyo?
Asazi ukuthi Supreme Court iza kwenzani, njengoba sesibosizwa sokuthiwa iCongress yabo extra Congress sebeyisuspendile, njalo uKhuphe seyixotshe uMonzora, uMonzora loKhuphe baxotsha uBhebhe. Yikho ke sokungani ngumvundla lonteleja, asisakwazi ukuthi amahlabezulu bona bathini ngento eyangisayo kangaka. Kungenani savela satsho thina sathi ngamandlwane singake participate into elombhedo kangaka, ngoba siyakwazi ukuthi singake sabiselwa 6 years back ukwenzela ukuthi siwinise amaqili ndini. Kambe lakela kubona ngaphi umuntu udengalana lo muntu batsha i-divorce ngo-2014, sokuthiwa namhla hambani behlala ndawonye libe ngumuntu lo lomkakhe. Kuyazivela lokhu. Yikho ke ukuphela kwakho lokho sokuchabalalile thina sibona ngani vele ukuthiwa MDCT sichabalalile bangaze bayizama ukuyivusa ayivuseki mahlabe zulu vuleni indlebe livule inkophe lilalele lingaphongu landela abantu abakhunga abantu ngezimali bethengisa izithukuthuku legazi labantu abafayo lilali lisali livuke yimi wena Felix Magalela Mafasibanda jazilindizayo
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo Kulabantu abayithoba mina mbili abadabuka eHarare ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 kulabanye njalo abalikhulu lani 114 ababanje igcikwane leCoronavirus ugatsha lwezempila kahle luthi abantu bonke laba abatholakale belegcikwane ngabalithelelwe elizweni ababhubhileyo babhubhe kumalanga ayisikhombisa asanda kwedlula lokhu sekukhweze inani lasebebulewe ligciwane leli selilokhu laqalisa ekuqaleni komnyaka lafika kumakhulu amathathu lamachumi amane 314
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America as a Washington DC
okwamanje kwesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lithi amakhulu ezakhamizi zomango weMwacheta esigabeni seManicaland bagilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula elitshaye eChipinge ngelanga leKhisimusi. Izifuyo ezivalisa imbuzi lenkukhu zibikwa zikhukhulwe lizulu leli. Lesi sigaba sikhangelelwe ukuhlaselwa lizulu elikhulu elikhangelelwe ukuna kuvela eMozambique eseliphiwe igama lokuthi Cyclone Shalene. Iphephandaba leChronicle lithi umongameli Emerson Mnangagwa izolo ufike emzini kamunye umnumzana Kenan Banana owake waba ngumongameli welizwe eluveve kobulawayo ekhulumisana lomndeni kamunye. Imuli yakobanana isandafelwa ngumntakabanana uMichael obhubhe ngenyanga edluleyo kwelebhilitane. UMnangagwa uthi uhulumende uzaphathisa ukuletha isidumbu sikamuyi sivela khonale kwelebhilitane. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani nonke kuStudio 7, uTungameli Nkomo, Gibbs Dube, nonke njengoba uningi benu, siyanibonga, sanibonga. Ezra Chisa, hawu siyanibonga, sanibonga, maqhawe kaMthokazi. Ibambe kanjalo, lisilethele indaba ezimnandi, okhulumayo ngoGift Sibanda, lapha eAlexander. Isihlobo zami, kuzwisa usizi lokho esikubonayo, okwenzakala kumakhubi. Hayi umama kithi lapha sazi noma isikolo asikho noma yini kodwa angicabangi ukuthi yisikolo ngibona ngathi vele mhlambe kuyikufishane bengqondo yakhe umama kithi simthanda kangaka esehlisa isithunzi kanje ngakhuluma last ngathi akayeke ukuzihlanganisa namashona iphatheni ihlanganisa nephathi nabantu basemashona lento angeke afake ukuthi ayilizwe leZimbabwe uzowestela isikhathi angeke bafa abantu basemashona lento bafotele umuntu wasemathebeleleni siyakugcizelela lokho siyakwazi siyanawo bayatsho futhi ngelini sihlezi sinabo bayatsho bathi bona hayi thina nje khohlwane ukuthi thina sisavotele umuntu wakini angeke
bayazi ukuthi abantu bakithi emathebeleleni kwamthwakazi bangenwa yini, besazinamathele, besazibambanisa namashona, amashona wona abafuni ukubambana nabo. Baze abanye bakhona basho bathi yenzani kwenu khona le mathebeleleni nathi siyenza ukwetha amashona leni. Kanti lincengani bomakhuphe ebantwini bomonzora banabona bokomishe libeloke bayilandelela bazolitshaya 2 feet. Ngakhuluma last kwenye audio kona lapho studio sayo ngathi bazokutshaya 2 feet makhuphe. Hlukana namashona asazi noma mhlawumbe zithanda nondoda yakho konapho or mhlawumbe ubaba kwakho umshona mhlawumbe thina sibe siloko sichiseka kanje kanti wena mnebhu ubaba kwakho umshona mhlawumbe. Ngiyaxolisa ukutsho kanjalo ke makhuphe uma ngabe kuzokuphatha kabi, kodwa-ke thina siyahlukumezeka singabantu bakwamthwakazi omunye wethu uma ehlukunyezwa kanje edlala ibhola ewumuntu omdala njengomakhuphe. Hlukana nabantu bakwasemashonaland mama uze ebantwini bakithi or uma ungabe ungafuni ukujoyina imthwakazi ivula iphathi yakho emele abantu bakithi emathebeleleni. Uhlukane nje nokucabanga ukuthi ngelinye ilanga ungazibona ukubusa iZimbabwe. Khohlwa.
Salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7, lona okhuluma ngu-Gift Sonduku umfoka Ndlovu laphana ePlumtree endaweni yakoGambu. Basakazi, bendithanda ukudlulisa ukuphoxeka ngabantu bakithi abafowethu nabodadewethu ukuthi kanti why uma beyenza izinto ezingekho emthethweni beshuta amavidiyo. For example, ukhona usisi lo kuthiwa nguLoveness kade ezishuta esesikepeni ejampa umfula ngokungemthetho. Uyakwazi nje ukuthi usisinalo wathiwa nguLoveness kade eshuta ukuthi kukujampa umfula nje ungangeni kuboda akukho emthethweni. Manje uma usushuta ushutelani, ngoba nale video ngibona isitrenda lapho abantu baseSouth Africa sebekhuluma ukuthi hayi abantu baseZimbabwe vele bangena ngezikepe. Kanti abantu baselu baseMozambiko labo bayenza izinto eziphuma emthethweni, but ayikho babone beshutana lezinto. Even lezi moto ezijontshiwe ziyachapa zisiye eMozambiko, kodwa ayikho babone beshuta. Even kuboSwaziland labo lesitudi la wonke amazwe nje bachaphisa imoto ukuthi abantu bakithi why bengazinuka amakhwapha. Umuntu ugibele ilokhu zenini ilada khona labana sibabone futhi begibele ilada laphana ebridgini lasebhedi bridge leliyana beshuta. Ushutelani abantu bakithi abake bezinuka amakhwapha mani? Abake bezinuka amakhwapha. Umuntu uyenza into engekho emthethweni, ubulala ibhalabhala, uyashuta. Kanti amafoni lawo bakwazi ukuthi vele ayenzelweni. Abantu abake bezama ukuzinuka amakhwapha liyasiyangisa, liyasiyangisa. Ngiyabonga ngokuhlala ngisethembisa.
Hello, hello, ninjani? Ya mina nguJosephat ekhaya, ngibuya eNkayi. Abantu bakithi besicela ukubuza ukuthi ama-passport seyatholakala yini, ngoba kunendawo esiphila kiyo le eyisokunzima mani, because bafuna ama-passport plus nemisebenzi yangikhona isesezinkambeni kuma-estate. So besicela nje ukuthi uma kuthi ama-passport asekhona sibekwazi ama-price ukuthi ayimalini, then sikwazi ukuwathola-ke.
Hello, hello, basakazi be-Studio 7 lonke ngiyalibingelela. Ngithi phambili nge-Studio 7 hayi elisethulela khona kuyabukeka sibili, kodwa ngilohlupho emoyeni wami engilalo ngelizwe lethu leZimbabwe. Ngisola abamabandla aphikisayo kathi okwenza bedabukane bebezintshaka kwenziwa yikuyini, kulabanye sebathengwa yizano yini. Bathi ukuthi bona nxa bedabukana kangaka bazakwanisa ukuyiwina izano. No, bantu bakithi, ake livule amehlo lithungulule libone, asiyekeleni ubuthatha. Kati singenza iphathi benye siganga dinyoka le sithi sesibona lokho ngemva kokuba inyoka lingasekho kwalani. So sikutshengisa ukuthi lonke lidinga ukudla phela. Asisaboni ukuthi lenzani lokuthi silivotele sithini sekusehlula. Okunjengami mina ngedwa sengisenyanya vele into elizenzayo lina bantu bakithi eZimbabwe, sengisenyanya elikwenzayo. Kuyenyanyeka lokhu, kuyenyanyeka, akukhangeleki ngithi ukuthi lenzani lizamani. UChamisi yazi, uMakhuphe uyazi, oMozora bayale, obani bayale, owoshman amafawundi MDC bathula icwaka tu. Manje kwenziwani? Kwenziwani? Omjulu labo bafika babutha abantu bamalaphana. Elikukholisa yikuba nezihlalo kuphela lizuze lidle ngawo amasithi lawo. Ayeke lancwese.
kuzobe kungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele esivela ngapha kwelemelika, ukudubuka kwebhomba elicatshangelwa ukuthi belibothelwe emzimbeni womuntu ukuthi idolobho leNashville lile mbuzo elokhu isadingelwa impendulo ngabezomvikela. Akula muntu obulewe libhomba leli, kodwa kulimele abathathu. Kubikwa kutholakala isidumbu somuntu ocatshangelwa ukuthi nguye owaziquphulayo. Igama lomuntu lo uthiwa ngu-Anthony Warner. Lokhu kwenzakala uTrump elokhu ephikisana lempumela yokhetho lapho anqotshwa khona ngumnumzana Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule.
Umongameli uTrump utshengisa amabalabala okuba nguntando kayiphikiswa. Ufuna ukugenqula intando yabantu, efuna ukuhlala embusweni ngendlela yokuthi yena ubona ukuthi kungcono ukuthi kube nguye ohlezi ebukhosini bokukhokhela ilizwe le-America, kodwa abantu bona bemlahlile. I-America amazwe amanengi ahlumayo namazwe amanye athanda ukuthi kube le-democracy lentando yabantu bakhangelele kiyo i-America ukuthi ikhokhele. Ngokunjalo ngalesi sikhathi abantu sebebona ukuthi uTrump uselulaza i-America kakhulu ekutheni uyayingcolisa, ekutheni uyayigcona, ekutheni uyifaka kwizinga eliphansi kakhulu kwezombuso womhlaba. Ngokunjalo uBiden onguye okhethwe ngabantu ulomsebenzi omkhulu kakhulu ezandleni zakhe ukuthi ayakhe njalo abumbe isizwe se-America ukubana asihlanganise abantu be-America babambane nomhlaba nawo uqhubeke uthemba amandla e-America kwezombuso womhlaba nokukhokhelwa yi-America. Kodwa uBiden utshengisa ukuthi ngumuntu ozalalela njalo ngumuntu ozasebenzisana lomhlaba nenhlanganiso zomhlaba eziningi-ningi jikelele, uzasakha isizwe se-America njalo uzaqhubeka ngobuhle bokukhokhela umhlaba lokho kade kwenziwa ngamazwe amaningi-ningi.
Ngokubona kwakho ubona ngani umongameli Trump uzagcina esuka yini ngokufuna, kumbe uzagcina esexotshwa esigodlweni se-White House?
Umongameli Trump kasoze asuke embusweni ngokufuna kwakhe. Sesikubonile lokho ukuthi usetshengisele ukuthi kafuni kusuka, ngoba uzama yonke imizamo ukuthi ahlale embusweni ngokugcona ukhetho lolu olidlulileyo, ezama lokuthi angene lapha kumadale emthetho, ezama ukuthi edinge njalo edingisise ukuthi kungaba khona yini indlela yokuthi ukhetho lolu alubhidlize, alugcone, aluchithe ukuze na asale embusweni.
Umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseLondon. Silesandla la kuqala lengxoxo yethu lapho sixoxa lo Brutus umbiwabo ondebele, ilunga leqembu leMasendu Boys.
Ye msasazi omhle, msasazi othandekayo, sithanda ukwethula idlalade elethu elisha elika 2020 elisihloko esithi Ziyabhavuma. Ingoma ezisithupha, ingoma yakuqala ithi yona Dimuhango eyeMasendu Boys. Landela eka Madala Boy and Shining Fellows ethi yona Uyaphika. Yeah. bese kuthi esithathu iginyambila iginyambila ihlanganyelwe ngabaculi abaningi. Number 4 ithi yona ikorobela yona ke iculwe liqembu le Cholocho Great Sounds landele esihlanu ethi yona amazwi omzali yona ke iculwe liqembu elikhulu iqembu ledumo Sounds ubuye futhi esithupha ethi nyalalani yona ke iculwe liqembu leMasendu Boys.
Layiloba kutheni wasichazisela nje amafithana
ingoma ethi Timuhango kusho ukuthi sisegangeni ke ngithe mina ngiyibhala ngihleli phansi nje uma ngibheke umfanekiso nje wezizalwane zaseZimbabwe sigcwele nje umhlaba wonke ngezizathu eziningi ezihlukeneyo kodwa ke kuleyo mmango uthola ukuthi kulobunzima esihlangana nabo singabantu uthola ukuthi kuba nzima kwesinye isikhathi ukuthi umuntu afinyelele ekhaya ngenxa yezimo eziningi esihlangana nazo singathandi ngokungasikho ukuthanda kwethu kodwa ke kungumumo wezwe or umumo wezinto nje or wezenzakalo ezenzakalayo yikho ke ngayiloba ke leyo ncwadi eyingoma ekhuluma ngaleso simo yikho engakusho ngale ngoma ethi yona Timuhango.
Siyabona ukubana idlalade leli lingani lilabanye njalo abahlabeleli abaculi ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Yebo, ngempela idlalade leli linamaqembu amaningi abaculi lokho ke phela kukhomba khona ukuthi abaculi njengezithunywa zomhlaba abaculi isithunywa ngabafundisi namatitshela lapho ke sibonisa ukuthi sesingahlangana njengabaculi okubonisa phela uzwano okubonisa ukubambana okusho ukuthi singenza lukhulu kakhulu ngokubambana kubonisa phela ukuthi abaculi banokuhlangana amaendu yakhangwa ikatyabila ngalile lathangwa ikatyabila mahubawe asisika jimwene jimwe jinaluba lakakwacho mokitani mikosi musinike
ke nguBrutus umbi wabo Ndebele ilunga leqembu leMasendu Boys. Kusasa siyaqhubeka ngehlandla lesibili lalingxoxo singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ebesilazo. Umnumzana Douglas Monzora nguye okhethwe kuba ngumongameli webandla leMDCT lanxa ubephethe isikhundla somkhokheli webandla uNkosazana Thokozani Khuphe esuke emhlanganweni lo ngesiphangiphangi esithi semise uMonzora ukuba lilunga laleli bandla ngoba bekulokuqilibezela kulelo khetho. sokubhubhe abantu abayithoba minembili abadabuka eHarare bebulawa yi-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.